Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolesi tatu mshaka tu kumpalakazi 2020 ngontunga milinku mo enda venize kuseni la mshanje
ibuze gelela kwa bantu bakobulawayo esikhathini esiningi bayafihla babuya bevela kwamanyamazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo
kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane wecoronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo
kuzesikhangela imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni
izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura isiphathamandla senkampani yeDrugs International umnumzana Delish Nguaya ukanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulabantu abafika phose ikhulu 95 yababanje umkhuhlane wecoronavirus kuleli isolo kodwa akekho obhubhileyo ugatsha lwezempilakahle luthi abangamatshumi amahlanu lanhlanu babantu laba ngabakobulawayo abangamatshumi amabili lantathu ngabeMashonaland East kuthi abayisithupha ngabeMidlands kulababili bemaswingo oyedwa weMashonaland West abathathu beMashonaland East labahlanu abeHarare kulabalikhulu elilamatshumi amahlanu lane 154 abatholakale sebepholile asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu 10,129 kuthi asebepholile bona sebengu 8,643 asebebhubhile bangu 277 njalo abalokhe begula bangu 1,209 ibulawayo yiyo ekhokhelayo ngabagulayo abangu 516 ilandelwa eMathebeleland South elabantu abangu 148 iMashonaland West ile 139 ilandelwa iHarare elabantu abangu 134 iMathebeleland North yiyo elabantu abanengi abafunyanwe sebepholile isolo abangu 143 njalo isisalelwe ngabantu abangu 53 kuphela abagulayo. Idolobho lakobulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku kanye labafayo. Abanye abahlala kuleli dolobho batshelele umsakazo ukuthi kunzima ukulandela iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ezifana lokuqhelelana izikhala ngoba beyabe bedinga indlela zokuziphilisa. Indawo eziminyana kakhulu sigoqela lapho okugadelwa khona amabhasi, lapho okukhiwa khona amanzi kanye lasendwendweni zamabhanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ukumemetheka kwegcikwane leli le-COVID-19 kobulawayo ngibona ngani kubangelwa ikuzekelela kwabantu bakobulawayo esikhathini esiningi. Okokuqala bayafihla ababuya bevela kwamanye amazwe beqe imingcele bangangenanga ngendlela eqondileyo ikakhulu laba abalanda izimfa. Izimfa eziningi sasibe laba abantu abazange badlule bedindisa ama-passport kumbe behlolwa ukuthi balomkhuhlane lo kodwa babuye ke bezongcwaba izihlobo zabo. Abantu abanjalo ke baletha ke lo mkhuhlane bawenza umemetheke besokusithi ke le mpahla ezibuyayo abanye nxa bebuya kumbe lezi dumbu bevela kwamanye amazwe kakhulu e-South Africa bayafaka le mpahla ke bahlanganise konke khona lapho kuyenza ukuthi njalo umkhuhlane lo umemetheke. Okwesithathu kulezi ndawo lapho abantu abazilibazisa khona ebusuku kuyananzeleleka ukuthi ezinye izindawo zona lezo ziyabe zivuliwe ebusuku abantu ke bezithokozisa abantu bengalandeli imithetho yonke ebekiweyo ke ngabezempilakahle ekhangelane le-COVID-19. Amakhombi le inye i-transport system ke yamiswa nguhulumende ukuthi ingasebenzi, so abantu ke sebephila ngozupho bayatshayiva ikoroni banamathelane babe seduze belawo lowo mkhuhlane uyathelela abanye lanxa sebephakathi kwalawo mabhasi kuba le standing esimangalisayo. Yilezi ndwendwe ke zemabhenki lapho abantu besiyadinga imali.
Khona kunzima ukunganani ukuthi abantu bazame ukuzivikela belandela imigoqo yabezempilakahle?
Kuludaba olunzima lona lolo. Singathi thina i-poverty kumbe sithi uhulumende ukunganakekeli kwakhe abantwana beZimbabwe yikho kubangela-ke okwenza ukuthi-ke lowo mkhuhlane umemetheke. Njengoba kukhulunyiwe nje ngendaba yamanzi lakho konke okuhluphayo, abantu bayahamba beyenza imizila khona lapho basondelelane. Umuntu angeke afe ngendlala kumbe aswela amanzi esithi uvikela i-COVID. Umuntu ugcine esithi kungangcono-ke ngibulawe i-COVID hatsho ukuthi ngibulawe indlala kumbe hatsho ukuthi ngiswele amanzi hatsho ukuthi ngiswele ukuthile. Yikuza thola ukuthi abantu bavuka benza imisebenzi abazama ukuthi baziphelise ngayo.
Sizwa kuthiwa akula sibhedlela esilungele ukwelapha abantu abale umkhuhlane we-COVID-19. Ukubona njani wena khona lokho ukuthi idolobho elingangobulawayo liswele isibhedlela esisodwa nje kuphela?
Izibhedlela yibo kambe zingaba khona. Okushotayo yimithi lendlela yokuthi asebebanje belalowo mkhuhlane bagcinakala njani. Kuselakale amadokotela, kuselakale amanesi, kuselakale i-personal protective material ezabancedisa abantu ukuthi bazivikele ekuthini labo benelise ukuthi belaphe bona laba sebelo mkhuhlane nalowo. Bonani into enkulu ehluphayo naleyo, kuselakale le mithi. Yikho sinanzelela ke ukuthi abaningi ke ababevele beleminye imikhuhlane yabalayo njengabo asima, njengabo diabetes lani obuthile, yibo kakhulu abathathwa umkhuhlane nalowo ngoba izibhedlela zethu kazila mithi, kazila personeli, kazila material enelisa ukuthi kube kunqatshelwe nalowo mkhuhlane ungayiphambili.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abantu abemba igolide ngaphandle komthetho abadelikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBindura. Lanxa uhulumende esithi abantu laba balitshumi, abanye bathi bedlula amatshumi amane. Izihlobo zabantu laba zibikwa sezilahlekelwe lithemba lokuthi bengatholakala bephila. Baningi abemba igolide ngaphandle komthetho asebedilikelwe yimigodi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bafela phakathi. ukuhlaziya lolutaba sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhlupho yokubana ilizwe lethu industry ifile ukhulumende kakukha kwenzayo njalo abaningi bona labo abembayo uzathola ukuthi baye bephathelane lalabo abaphethe amandla kodwa ngenxa yokuthi abaphethe amandla akabalandaba lempilo zalabo abantu balendaba lokwenza imali ngafa akube indaba zaluto kuyadingwa lapho kudingwa khona kodwa uma kwehluli kuyaqhotshekwa noma ukuthi umgodi kulendlela ukuthi kuqhubeke kugejwa kugejwa so mbona ngazathi uhlupho lwethu akufuzanga sikhangele ukuthi abantu bafele emgodini kufuze sikhangele imbangela yokuthi abantu bagcwala emigodini iminyaka yonke leyi babe ngeke emgodini sokutheni uzathola ukuthi it points us back ukuthi i-economy yethu ifile abantu bazama ukuziphilisa and ukhulume ende umengenzanga imizamo yokuvuselela iindustry productive sector lokuthi ama mines ona la abe ngama mines aproper abantu bazaqhubeka befela emgodini.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group yethule umbiko kunsukwana ezedluleyo isithi kulodlakela olunengi olwenzakalayo emigodini yegolide lapho ethi otsheketsha bayabulalana kanti labezombusazwe ithi balokwenza lo dlakela lolu ungathini ngalokho.
Izimpi ezisemgodini kakhulu zivangelwa ngabantu bezombangazwe ngoba kakhulu kakhulu abantu abatsheketsha iningi labo basebenzela bona abaphethe ilizwe. Ungadingisisa kakhulu zathola ukuthi akula ndawo lapho kuthiwa kuyaliwa khona kumbe lapho otsheketsha bekhona kungathintakali omunye omkhulu elizweni. Uma ubonile kunsukane ezisanda kwedlula enkabazwe umkhulu wezana kuprovinsi yeNkabazwe uMakenzi Ncomntana ke bambulele so into vele zesitheketshe eZimbabwe kakhulu kakhulu izigcwele bona abantu bezana so akwethusi indlela ilizwe lethu eselimi ngayo ende bona labo abantu babasetshenziswa kakhulu la kupolitical violence ungakhangela ukuthi bona abadala abantu babo yibo ababasebenzisayo uma sebefuna ukuthi belungise ipolitiki zabo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nkuwaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa i-remand. Unguaya ubotshwe ngohlangula esetheswa icala lokuthola ikontilaha yokudingela uhulumende izinto zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuqamba amanga ngomsebenzi owenziwa yinkampani yakhe. Umantshi uNgoni Nduna ukhiphe uNguaya kurimandi izolo esithi sokungokwechumi emiswa enkantolo kodwa uhulumente esehluleka ukuqalisa ukuthethwa kwecala lakhe esithi usadinga ubufakazi. UNduna uthe uhulumende ukhanya engakwazi ukuthi vele enzeni ngalolu daba. Ngokunjalo uthe usemsusa uNguaya kuluhlu lwabasolwa. Uthe uhulumende uzambiza nxa kulesidingo sokuthi leli cala liqhubeke. Icala ebelisetheswa uNguaya lathinta lo wayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo wagcina exotshwa umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yena uNguaya ubikwa yilobudlelwano lembu likaMnangagwa lanxa nje kulandula lokhu. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akula nto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ekurimandi so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasegurubhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu bekurimandi kodwa kungela lutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le inkomo iqakathekile ongamelanga ibanje sesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but uve elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe ukutshengisa evele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi izinkomo zinye ezidlanda wonye.
Ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa aphongumsukela nje?
Cha ngichoke ongwaya kakho umsulwa lapha amapholisa kamsukelanga kodwa i-evidence yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo lokuyilandeliza ngoba babe sisaba kumbe bekwazi ukuthi ungwaya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadliyedwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhotho kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi akuselacala hamba endlini yezihlalela sonke siyakwazi lokho ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkhothwa nje kubangwa umsindo ophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimand balokhe nje besayalelwa ukuthi babakhululwe bazihambele endlini.
Umnumzana Charles Nyoni ukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kazulu. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi bekulabantu abalutshwana emngceleni weBait Bridge izolo kulandela ukuvulwa kwemingcele nguhulumende. Iphephandaba leChronicle lona libika ukuthi kulezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zantshontsha imali yeMelika engange $35,000 i-R350,000 yakwele South Africa kanye le $2,000 yeZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7 ngegama lami Adolf Shaba ngilapha eJohannesburg South Africa. Ngibuye kule ndaba yokuvula kwamabhodi. Ayi kungaba into enhle mina indaba leyo ukuthi abantu bayavalelwa kuthiwa ukuhamba kwakudala i-corona. Nansi i-corona igcwele umhlaba wonke nje. Abantu bengahambi behlele ndawonye manje kufika ikhisimusi angiboni ukuthi kungaba into enhle ukuthi ama families ahlale omunye elele yale indaba yokuthiwa kule corona ngoba le ndaba le esiphathe ngenye indlela yebo kunzima kodwa hayi ngoba isenza impilo zibe nzima ke se abantu bayawenza ama precautions wonke afanele emsebenzini siyahamba yini manje sifanele sehlule ukuhamba kavulwa ama border bese abantu befika beyibona ama families ngoba yiso isikhathi esesifikile sona lesikadisemba ukuthi abantu bahlangane njengama-families. Into esithatha endithanda ukukhuluma ngayo nansi indaba leyo ukuthi i-government ye-ZANU-P F yalela uNelson Chamisa ukuthi ayakhe isikolo nesibhedlela ukuthi abantu hamba 17 kilometers bese abantwana besiye esikolweni bevuka ngo-4 ekuseni mayethi hayi kule ndawo leyo afuna ukwakha isikolo ngakuba bafuni bayala ukuthi ayakhe isikolo bayala ukuthi ayakhe isibhedlela bafuna ukwenza bona kathi i-government le injani le government yamasela le.
Salibonani, salibonani. Ningelele ku Studio 7 ikhumalo Andrew wase Plumtree, kodwa kuse South Africa nje ku ncancenga. Thanda ukuthi ngiphendule ngoba istudio ngiyasilalela abantu ba Paula. Ngifuna nje ukuthi ngiqondise abantu bakithi into encane abangenazeleli. Abantu bakithi kubandlululo balalo kodwa banalo futhi. Bathi phezulu kobandlulo abalalo bese esifele thanda ikulandela iqiniso lokuthi umuntu umuntu. Yebo kuhle lokho. Bathi kufanele beyazi ukuthi labo abantu elibasolayo emthwakazi liphi bakhuluma amashona bakhuluma amashona ikakhulu. Yazi babheke kuphi? Babheke that's why bethi sisebenzisa isizonda isystem silwa le system. Abalwe amashona abalwa le system. Beka. Kona manje zakutshela ukuthi anti wathi uvoice iwe imdisalize uChamisa. I mean upresident uChamisa. If I sima kumndebele ngiqondi kahle ke lapho kodwa mbona athi lo lokuze uncube lo. So ubheke kompa anything can happen kulo uChamisa ngoba ngaba yila ngithi ukuthi imdisele ubuve ukuthi umuntu ecile phumile e-studio sakhe. Anything can happen. Liyagijima futhi ukuthi siyavotelwa bani umuntu ozokhokela le part. Ngiyatshela ke ngene umshona futhi wona umuntu waphushela umu. Ngenxa ukuthi lina bangakuba le support abantu bangakini. Liyagijima liphume kompa li. Abanye bendiyagijima livotelwa mbo bithi mbo bani bani umuntu osishoneni. Amashona onke gijima gcwale kwakhiwo wonke. Lina ulwana wangakini. Uyathola iphihlanzana lapha ngakibo. Lina abanye bangakibo limdayisile gijima lavotela ngalithi liya-tribalism kwathi mthilize zabantu abalungileyo. Ma singayivoteli i-MRP sifake embusweni ngeke iyenze i-system embi ngoba sizoyibuza. And futhi lingabasaba abantu bangakini. Ma beyenza into ephuma endlela libafoli babuzayo ndoda lapho uyaphazama. Uma ufuna ukhokela ilizwe ongakhulumisa uyicele. Limqondiseni umqondisi wangakini. Qondisani umqondisi wangakini. Yeke yaqondisa abanye abantu bakatshana. Bebeyakhile izizathu aqondileyo belibenjiwe ebhodala emakhono ebelihlebe. Yona mina amazoni abathanda kakhulu insebenza labo kakhulu indawo ezine. Siyahlangana kwemsebenzi.
Sarbonan ku Studio 7 kama usimahedwa manyenyeza hayi siyabonga siyalizwa abasakazi konke lokwenzakalayo ngabo Tramp mina bafowethu Tramp akula nto engingamncoma ngayo uTramp ngokwenza kwakhe into zakhe zonke azenzileyo hayi mina kula nto engingamncoma ngayo lwanobaba ubengani belobandlululo olukhona kakhulu olukhulu ubengumuntu lwana ongafuni abanye abantu njengokwenzakala khona apha eMzantsi Afrika into abomthi layena lowo president osemzantsi ungandayo ufuna ukufana noTramp ungabona upresident ebamba iTerm A1 kunenkinga ekhona emphakathini awuzayo kusho ukuthi uTramp laye abantu bamsolile ba right bamkhube bafaka omunye babonto kuzokuya kanjani siyabonga Studio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi wabo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elebotswana libikwa liphakathi kokulungiselela ukuphungula imihlambi yalo yendlofu ngokuhambisa ezinye zazo kwele Angola. Iziphathamandla zakwele Nigeria zithi umkhuhlane we-coronavirus ulakho ukumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngoba abantu abanengi bengalandeli iziqondiso zokuzivikela. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umtshutshisi omkhulu kahulumende owakhethwa ngumongameli Donald Trump umnumzana Bill Barr uthi akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho lukamongameli olusanda kwehlula. UTrump wala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden esithi waqilwa. Kodwa uBa utshele intatheli izindaba isolo ukuthi akulabufakazi osobutholwele ugatsha lwezemithetho. Amagqwetha kaTrump ethule umbiko esola amazwi kamnumzana Ba esithi ugatsha lwakhe aluzange lubudinge ubufakazi oluthi kabukho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Vele sasikwazi ukuthi kwakungela ukuqila okwakukhona ngoba wawusithi ungaqeda ukuvota bayakunika or they have a printed slip ekucinyeni. So lokho kwakushiwo ngupresident Trump ukuthi kulokuqibelezwa okwakukade kukhona hatshi. We have now seen ukuthi that was just far from the truth.
Sesingabona eyamukela yini impumela uTrump evuma ukuthi hayi inganqotsha.
Lokho asisakudingi ngoba into esikwaziyo in America kuhamba ngomthetho ukuthi mhlaka 20 January 2021 ngo 12:01 PM uJoe Biden yabe sengena eWhite House. Ukuthi uPresident Trump uzaya ngupi, we don't know. Ukuthi uza kuyamukela lokho, hayi lokho akusela ndaba. Iqiniso seliphumile for all to see.
Vakona abathi ulakho ukuncintisa njalo ngo 2024 ubona kungenzeka yini lokho?
Angiboni mina ephenduka ngo 2024 ngoba kulabanikazi aba Republican Party abavele kade bengathandi lokho kade kuyenzwa ngu President Trump. Yeah, he has brought out abantu abaningi for the vote eka 2020 but angiboni ngo 2024 bemvumeza futhi ukuthi aphenduke under the Republican banner ngama agendas akhona amo cited lama racist and the nationalistic approach. I Republican Party le history yayo vele angiboni bekuvuma khonoko.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ucubungula ezombusaswe.
Kanti evodlozi ngizokuthiwa kwakhiwe etsholotsho kanti njalo futhi akwakheki, ingabe yini inkinga mfana kamdala? Awutshela abantu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tsholotsho Christ House 4:2. Wozani ngobunengi benu lizokwakha etsholotsho ngoba ikhona injabulo lentokozo. Amen, amen, amen.
Cholocho Great Sounds besiqibela ke uhlelo lwethu lezindaba zekuseni ngendlikizane yengoma isingo abasanda kwethula ethi savumelana. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose ikhulu ababanje umkhuhlane we-coronavirus kuleli isolo njalo abanengi babo ngabakobulawayo. Izulu libikwa seliphazamisa imizamo yokuhlenga abemba igolide ngaphandle komthetho abadilikelwe ngumgodi ngeviki edluleyo eBintura. Isiphathamandla senkampani ye-Drugs International umnumzana Delish Nguaya ukhanya esengumuntu okhululekileyo kulandela ukwesulwa kwegama lakhe ngumantshi kuluhlu lwabasolwa irimandi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo.